loko kuyisimanga Nkomo ngoba njengohulumende lokhona uthi angaba lendlela yokudinga imali yama-green bomber ukuthi ayenzele elizweni kungelampi ilizwe alilampi alilani ukuthi ama-green bomber kona i-training abazayenza umsebenzi bani abazawenza kona wona umsebenzi ungekho ukuthi batrainele ukuthi benzeni kumbe ufunani kumbe selungiselela ama-elections ngoba kasela bantu njengohulumende wezanu ukuthi kasela bantu nasikugangela ukuthi ngoba sezathi amapholisa asoze awasebenzise namasosha sebona ukuthi avuselele izanu ama-green bombers usakhumbula kubo-2000 sasikubona abantu betshaywa ngama-green bombers nakithi ngumbangazo nje kuba i-chip politics abayenzayo
Kodwa ibandla lezanu PF Mukombwe lithi uhlelo lolu lujonge ukufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla elo kubafundisa nje ukuthi kumele bathande ilizwe labo njalo babe yazimbali yelizwe.
Ya lokho ikukhuluma njenge political parties zanu PF ngoba izanu yona vele asontetha ngoba ama green bombers sonke siyawazi. Njengabantwana bezimbabwe imisebenzi yabo siyayazi ngoba kabafundisa umsebenzi wezandla bafundisa umsebenzi wokutshaya onina labo baba babo nabazali babo nama-political parties ayehlukana umbono lezanu PF ngoba sakubona mina nginje I'm a victim of ama-national service ngo-2003 ukuthi ngoba siyakwazi ukuthi bona bafuna ukubasebenzisa nge-election ebuyayo ukuthi babasebenzise ukukhankasela bona ukwenza udlakela ebantwini ngoba izalo sigangele indlela abalwa ngayo phakathi kwezanu ngoba sakwazi ukuthi abangabasebenzisa kubani amapholisa bangawasebenzisa yini kumbe basebenzise ubani inkubona sebephenduka kube kuma-green bomber abantu abangenamsebenzi abalambeleyo abazawabhembisa imbanje babanandisa utshwala ngaphandle kwakho lokhu benza udlame phakathi kwabantu